Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani isilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni.
Hayi, lasephikisi yabaqala amapolisa lamafotha besithi basopho, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo.
Ezinye ingcwethi ezicubungula ezomthetho zithi imthethwandaba ilamandla okunquma ukuthi ukhetho luqutshwe kakutsha lanxa iZEC isiyethule uluhlu lwamabizo lwafaka kugwalondaba lukahulumende iGovernment Gazette.
The government of national unity is running away through a court order. They are away as a political document. It is a way of looking at the court who can. Let us name as it involves the politics, as that room change.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane amakhosikazi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary okhuthaza amantombazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane.
Udocumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athiwe kuyini, kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi uMnumzana Jethro Mpofu.
Yoku bekungenzeka nxa i-CCC ikade ingakhokhela amaZimbabwe ukuthi aphumele ngaphandle azikhulumele. I-CCC njenge-political party ayinamlomo omkhulu, kodwa nxa amaZimbabwe ade ngaphumela ngaphandle ethi mhlaba sicela ukhetho lwethu. I-Afrika lomhlaba bebezalalela, manje asikwazi ukuthi amaZimbabwe alawo yini amandla alaso isibindi sokuphumela ngaphandle. Yenze lokho kuthiwa yi-spring esakubone e-Libya, esakubone e-Tunisia, esakubona kwamanye amazwe.
Yikutshengisela esitaladeni lokho okutshoyo.
Ukutshengisela lokubhikisha, becela amalungelo abo emhlabeni ukuthi sicela amalungelo ethu, singake sibuswe ngenkani. Isifilinge labantu akusoze kuzwakala.
Amapholisa dokotela siyawabona ayaxwayisa athi bhasophu kulabo abangacabanga ukuthi bangene esitaladeni, athi abamelela abantu abanjalo. Awuboni lokho kungaba ngokunye yini okungenza abantu beZimbabwe besaba ukutshengisela?
Hayi, lasephikisi yabaqala amapolisa lamafotha besithi bhasophu, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo, kuqala njalo. Ngingabona ukuthi iZimbabwe izimisele njalo iyalabona lawa amapolisa athi bhasophu yiyo angabona sekhokhela abantu phambili esithi umnyango wakhona ulaphana sambenini. Kuhleli kunjalo, sesakubona emhlabeni.
Isadagi ithi isithumela elinye iqula eZimbabwe ukuya xwayisisa iloludaba. Kanti layo iAfrican Union zombili ungaxwayisa ukuthi kumele baluphathe njani loludaba.
Akabalalela amaZimbabwe, bangalaleli kangeni kusayo, bangalaleli iCCC, balalela amaZimbabwe ukuthi aphala ngani. Kuyajabulisa khona ngoba kokuqala ukuthi kwenzakale kanje ukuthi le sasithi sisukume sithi kanti kwenzekeni laphaya. Bekufunakala ukuthi bahambise phambili-ke izidingo zabantu beZimbabwe, hhayi ezamabandla, ngoba amabandla siyakwazi ukuthi afuna amandla. Abantu beZimbabwe bafuna amalungelo abo. Isisiqokoqela sokuqala lesi.
Ubaba Ramaphosa simbone siba ngomunye wabaholi base-Afrika abathi amhlophe kumongameli Mnangagwa. Kanti abantu abaningi njalo bakhangelele kuye, bakhangelele kuzwe lase-Afrika ukuthi libe yilo elikhokhelayo ekudingeni isixazululo kudaba lweZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Hayi, uyenze ngokuphangisa inkulumo yakhe. Uzolandela ukuqhutshwa yiSADC, alandele ukuqhutshwa yi-AU. Lokuyana nje kufana njengomakhelwane ovuka ekuseni esithi livukile komakhelwane. Noma nje kukhona enye inkulumo ekhona, siyakwazi.
Lo-ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lokhe sikudaba lwezokhetho oluphathelane lezokhetho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezemithetho zithi imithethwandaba ilamandla okunquma ukuba ukhetho luqutshwe kakutsha, lanxa i-commission ebona ngokuqutshwa kwalo ezek isiyethule uluhlu lwamabizo alabo ababikwa banqoba kugwalondaba lwe-Government Gazette, okutsho ukuthi sokusemthethweni ukuthi ngempela labo kuthiwa banqoba yibo asebekhethiwe. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change liyayiphikisa limpumela lisithi ukhetho belungakhululekanga njalo lifuna luqutshwe kakutsha phansi kweziqondiso ze-SADC le-AU. Amabizo ayethulweyo agoqela elikamongameli Emmerson Mnangagwa, amalunga edale lephalamende le-Senate, lawezinduna zomdabu. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uqoqe lo mnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi ecubungula ezomthetho, njalo ongomunye oseke wamangalela uhulumende emthethwandaba ngendlela ukhetho oluqutshwa ngayo.
Izek yiyo esithi chapter 12 institution, an independent institution erana ama-elections eZimbabwe. Isidiclayile ukuthi ozibani nozibani ngamawina. So emthethweni yikho kukhona, ngaphandle futhi kube lomunye umthetho kumbe i-court order etshintsha khonokho osokwenzakele. I-court order leyo kuyasophuza ukuthi lo hononayo kumbe olesikhalazo agijima enkantolo ayefaka ubufakazi phakathi phambi kwenkantolo. EZimbabwe kule nto okuthiwa yi-Electoral Act, le-constitution ye egavela ama-elections eZimbabwe. Then kube sokusithi laba abangaphandle ababuyayo o-SADC labo balama-guidelines esiwasebenzisayo. So i-election yethu kayisetshenziswa ngamaZimbabwes kuphela, even though incedisa amaZimbabwes, but abanye laba abaphandle babe funa ukubona ukuthi into leyi yenziwe ngendlela okwavunyelwana ngayo ukuthi yenziwe. So as things stand, nxa kungela court order, umthetho uthi labo bonaba labo including u-ED nguyo ongumongameli, in bonke kufuze babesesodini.
Umthethwandaba kuphela onganquma lokho, njalo kuyini okuyabe kufanele ukuthi ibandla le-CCC eliyilo eliphikisa impumela yokhetho libuse emthethwandaba ukuze kube lesinqumo esinjalo.
I-politics is a little bit the government of national unity ayizange ibuye through a court order, yabuya as a political settlement. Into enzanga uyibalekela ukuthi sithi i-court kuphela, kulento eziningi ezi-involved ku-politics ezingadlula umthetho, but one of those in a construct of democracy, we court. Wawukhuluma ukuthi abantu babe intimidated ufaka ubufakazi. Wawukhuluma ukuthi kwaba nefazi eyayisenza lokhu lalokhu lalokhu ufaka ubufakazi. Wawufithi no, inamba leza ziphumi ngendlela, faka i-V11, faka i-V23.
Ngezinye indlela ukhetho lungaguqulwa ngobunye ubufakazi obungasibo ma-V11 kuphela.
Yeah. now kanye le static preliminary report which is being echoed again by the opposition in Triple C is that AMA courts in Zimbabwe, they are compromised. How do you then go to that very court of compromise? Now compromise. So you call a problem. So there are multiplicity of factors that come into form. That's why I wanna so we are my elders, so we are my negotiations here and there. Not in this particular instance, but there is that possibility.
Okukhulunywa yiSADC lamazwe aphetsheya kungasetshenziswa emthethwanda.
Well, bakhuluma ngento ekade isenzakale eZimbabwe. So abantu bona banayiba bangahambe emthethwanda. Abantu laba phela abakhulumi ngento abayizwileyo bathi bakubonile. Asho kade bangama-observers bathi bakubonile kusenzakale. So yinto ezingahanjiswa emthethwanda. But now nxa wakhangela iposition ethethwe yi-Triple C ngeyokuthi sizakuya emthethwandaba njani, emthethwandaba lowu uvele uyisima kanje. That's why engithi khona so ngifuna a serious dialogue to those that participated in an election. Because as things stand, amaZimbabwe they are held at ransom. Now there is serious suspense.
Lawe njengegqwetha wake wamangalela uZack emthethwandaba. Selungaphi lolu daba?
Kunendaba ezimbili ezisemthethwandaba. Zonke angazingangeni. But kade singadilile election yona leyo. Kade sidila the issue that is still pending, the issue yabantu aba outside the country abangekho kuma constituencies awo njengekakasukwena. But not ukuthi sasizama ukuthi sincedise ukasukwena, sasizama ukuthi no, i-decision esiyenziwe yikhothi leyo ilendlela yoku-affecta abanye abantu abangahlali khonapho. Lami nginje ku-constituency yami ngiyayithatha isikhathi ngingabuyelanga. Eyesibili is still pending transmission of ama-results. I-ZAC iyatransmitha ama-results ngendlela that is not consistent to i-electoral act. But they made an undertaking ukuthi ku-election leyi baza kubamba ngendlela efaneleyo. So we are still waiting for their report ukuthi sibone ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo. Ngoba ku-2013 no-2018 batshile ukuthi abazange bakubambe ngendlela yonaleyo.
Alo-ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi yecubungula izemithetho obexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Abenhlanganiso yokusabalaliswa kwembiko lokulibazisa uZulu amakhosi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary ekhuthaza amankazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane kumbe bengakahleli ukuba lengane. Ubusibhebhe umqondisi wale documentary elesihloko esithi When Children Become Mothers uthi bahlose ukuhlomisa amantombazana ngolwazi lokuzivikela enkingeni ezidalwa yikuzithwala besesebancane, kuthi lalapho sebezithola bezithwele bengafiki engozini.
Sikhangele ukuthi abantwana abancane abangomankazana sebesiba ngomama besesebancinyane kakhulu. Sesikhangela isikhathi leso se-COVID esidlulileyo abantwana abaningi babe ngomama and into yangikhona ngani siqhubekela phambili imemetheka. Lokhu kwakukhuthazwe luhlelo esasiluncedisiwe kuma-resources ethu lapha ukuthi sikhangele ngendlela amanga esithi misinformation ama-rumors amahungahunga a-impacta ngayo kumbe ayenza ngayo amankazana ukuthi bayenza ama-decisions anjani. Sasesikhangele impilakahle yabo e-sexual reproductive health.
Kuyini ebeluhlose ukukwenza andi kulokho eliwenzileyo libona ngani kule mpumela ebambekayo yini?
Esihloso kokwenza khonapha yikuthi sibonise abantu abontanga labazali babo ukuthi kunengi okubhodabhodayo okungasiqiniso okumele ukuthi bangakuthathi ngamandla bagijime lakho, ngoba bagcina besenza ama-decisions ababangela ingozi. Njengakhonokho ukuthi ama-teenagers bayatshelana amanga kakhulu, uze omunye sithi ungayekela unganatha amaphilisi usesemncane ucansi awusoze lukukholise, kumbe omunye wakho oyindoda kasoze akukholise nxa isecansini, yikho begcina bemitha.
Kudokumentary yenu beli khuluma labantwana kuphela yini kumbeli ke la khuluma njalo labadala.
Kudokumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu labantwana. Ngoba sithi ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama decisions athize kuyini. Kodwa in our planning for the documentary sayenza ama focus group kulabazali. So silawo sibili imbono evele ebazalini and then silama expert opinion within the documentary. Sijonge ukuthi babone ukuthi kulamanga amaningi abhodabhodayo bese sebancane bayenze ama decisions angcono ukuthi kungcono ukuthi esibhedlela uyothatha amaphilisi ngoba sokuvunyelwa ukuthi ungene ekliniki nxa ule minyaka efanelekileyo uncedise uthole usizo. Labazali ukuthi abantwana babazwisise ukuthi abantwana bayafa. Bayafa, bayaphela, njalo bayagula ngenxa yokuthi bayesaba ukubatshela iqiniso. Kumbe ukuthi abantwana nxa sebemithi becine beyengani ukuthi hayi asikhupheni izisu ngokungekho emthethweni sihambe kubugogo kumbe nathi izihlahla ezithize becine besifa. Ngenxa yokuthi bayahugeka bese saba ukuyatshela abazali babo ukuthi hayi mama baba sengizithwele.
Lo ke ngunkosikazi Busibhebhe umqondisi wedocumentary elesihloko esithi When Children Become Mothers obekhuluma ecingweni ekubulawayo lo Thabo Kancube we Studio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi odokotela labongi sebezasiwa esikolo sebandla leZANU-PF esithiwa Herbert Chitepo School of Ideology, lapho abazafundiswa khona insika yebandla leZANU-PF lokwabangela ukuya empini yenkululeko. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi ongumphathintambo wesigaba seMashonaland West unkosikazi Mary Chikoka Mliswa wanqotshwa kukhetho lwama-primaries ebandla leZANU-PF usephendukile engukhansila weHurungwe District Council. UChikoka Mliswa ukhethwe phansi kohlelo lwe-proportional representation. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kustudio 7 okhulumayo ngoJay Moyo. Ngajabula le audio ma ingafundwa esiyezwa konke okwenzakalayo. Njengalokhu angaphumanga ama-results, siyafisa ukuthi kuphinde kuyevotwa ngokutsha. iZANU-PF sesibazi ukuthi ma singazange besavotelwa njengalike eBulawayo sahamba bavotela. Balaliyani ingqondo yokuthi kuyathiwa as long ndivotele i-CCC sifuna lilambe. So abantu abanjalo vele sesifuna bavele abaphume.
Livuka njani Studio 7?
Livuka njani Studio 7? Hayi sibonge, sibonge sesizizwile izindaba ezekuseni. Engikubonga kakhulu Studio 7 namhlanje kuhleleka kwabantu abalethe ama-audio bevela ebantwini bezimbabho. Lisikhiphele abantu abebekhuluma into ezihleleke kakhulu kakhulu. Yikho esikufunayo ukuthi sizwe izinto ezisiqumbaqumba ukuhle lela wethu ngesikubonileyo. Kodwa ke silicebise futhi Studio 7 ngoba indabeni yezibisiya ngapha zizwa ngabantu bonke. Iningi lethu siyazilalela abantu abanjengalami elisikhiphele bona Richard Mono lalo omunye owinye wanke West. Iindaba zabo selizikhiphe kaningi belokhu bekhuluma into eyi-1 ngibona sokule 4-5 days isikhiphela same thing. Siyabe sithanda okutsha okuvela kibo khona ngani izolo bengilalele u-spokesperson kamongameli eGagasa nxa usizwa uyakusizwa ukuthi ukhuluma into engamanga. Siyakuthanda ukuthi lisikhuphele ezilohlona. Ngithokozela abantu bakithi abakukhulumile yibe sithanda ukuthi libe lisifakela bona sibezwa bakhuluma into lesi sinto ezihlelekile hhayi labana abafohlayo. Siyabonga Studio 7.
Studio
7, Studio 7, siyabonga lapho sengathi ngavula le audio yami. Ngifisa nje ukudlulisa ebantwini bonke abakhona umhlaba wonke abalalela i-Studio 7 ukuthi abantu mabafune uNkulunkulu ithuba lisakhona. Kunomprofeti emhlabeni igama lakhe kuthiwa nguKhakho Philip. Njengalokhu umfundi esikoleni engeke athole imphumela ngokurevisa i-test ka-1980 ngeminyaka le yako-2000. Kunjalo ke neBhayibheli, abantu abasoze babona umbuso wezulu ngokufunda iBhayibheli kodwa ngokwamukela umprofeti phakathi kwabo. Njengalokhu masifunda iBhayibheli sibona abantu bamukela uNoa, uMoses, uJeremiah, u-Isaiah. Labo bantu yikho okukhulunywa ngabo encwadini kaSambulo 20:12 ukuthi amagama abancane nabadala ayilotshiwe encwadini yokuphila. Ngiyabonga.
Yebo, ngibingelela enkundleni. Hayi, okhulumayo nguMantshiza. Hayi, basakazi, uhlupho esibhekane nalo singabantu baseZimbabwe lunzima kakhulu ngoba enye i-5 years ezayo asikwazi ukuthi siyabe sikuphi. Empeleni siyagugela egangeni, siyagugela endleleni njengamathaya emoto, njengoba izano ilokhu ingafuni ukuphuma. I-5 years isikhathi eside kakhulu. Ngalokho angazi ukuthi lalaba abaphikisayo njengoba kungathi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi bayekhothi, kodwa kuzwakala ingathi laba abakwazi ukuthi kubafuna ukuthi abakwazi abafuna ukukwenza. Sicela ukuthi labo bebe le ndlela ehlelekileyo engayenza siphume kulobu bunzima esiphakathi kwabo. Njengoba nje sigcwele kwamanye amazwe, labazali bethu abahlala emakhaya abalandaba labantu ababo balendaba lezano, abalandaba ukuthi impilo yabantu babo iguquke, abalandaba ukuthi abantu babo befunde. Bona abakukhangeleyo kuphela yikudla i-chicken lokutshona begqoke amantaro. Okubuhlungu zathi uqeda lapho kudla i-chicken kede lapho uphathwe yisiso uthi uye esibhedlela ufike uswele imithi. Hayi, okunye kuyadanisa kakhulu impela. Yikho abadala bethu izinyane lomnyanga likhala lisiye emakhandeni.
Studio 7 kinjani lonke? Hayi, thina siyaphika kahle, ngihlale phezu kwendaba. Hey, kulo muntu wenu lo kuthiwa ngu-Anglestone Sibanda lo, kuzobuya lo kuthiwa ngu-Witness Dube, kuzobuya lo kuthiwa Mabutho Moyo lo. Hayi, laba bantu yeshi, angazi ukuthi kathi kahle kahle izani yabaphani. Ilizwe liyaphela nyanya finishi padoke bekomenta bethu babumnanga kwa ilizwe yalizama. Hey, kwathi bakhulu umuntu ezifani mani bathi mgwaqo kwayishangani konke into engiyekho yonke yona leyo. Ngicho akulanto ekhona amanzi ebhulawayo, ngihambe khona i-weekend yonke kuzofika namhla amanzi zero akula, aphumi khona ukuthonta amagesi ahamba abuye kodwa kwathiwa kusahambe konke lokho. Eyi, angathi abantu abashiywa kathi ZANU-PF yabaphani. Ngathi ukuthi bekhulume ngeqiniso kodwa ukuthi hhayi into kazisekho, ilizwe selifike laphela leli. Kuyini okubanika inhloni kathi bakhulumane ekuqaleni bona ukwenza bebe le nhloni ukuthi bekhulume iqiniso ebantwini? Kephongumpula bewumane ashiywe ngani ukuthiwa inje ethingezwe ezinye ezikhonkotha khatshana kwela iyaphongulavu angabe ikhonkothi ingazi into ekhonkothayo. Ashiye mushuwa asibo bantu besindebeleni laba. Ayi,
sanibonani ku-Studio 7 kunephawulo lamudaba la olungikhathaza emoyeni wami. Intembo nayikuthi yambe ncingadlala amabesebesithi ukhetho luphindwe aluphindwe sibili ubaba lengabuyelilo angasikhwalisa nzima sayifeziphutha ntoni bethu enzima so sebefuthi buye asiyacela badala bona niplani sibili umuntu le ephumele usithwali senzeka nibesikwanisa kunekuba amafora nazinjokotho nxa yezami.
Studio 7 siyabonga ngomsebenzi, siyabingelela. Sinethemba lokuthi i-SADC bazalungisa ukuthi ukhetho uqale phansi and lungaphathwa izibeki futhi ukuthi bebone ukuthi fair i-TOC ingayidlala ngranani ZANU-PF ngo-80% ngoba vele amaZimbabwe yonke ayifuni ZANU lokuyiqiniso. Bavotisa abantu ngenkani bese bekhipha ukhetho bethu bavotile bawenile. Akusikhona ukuthi uwina lokhu, babamba abantu beZimbabwe ngenkani babarepha kahle kahle abantu beZANU. So uma kungenzeka uthi uNkulunkulu efake isandla ukhetho luqale phansi lugayide ama-guidelines a-right by-friend fair election, kuyaphumela imphumela ezangcono umhlaba wonke. Ma kungahamba kunjalo kungabongeka kakhulu, kodwa uma kungenjalo kuqhubeke kuthiwa iZANU-PF iwinile oRamaphosa bayamgcoba umnanga kwa hheyi, iZimbabwe yabehlelwe yife elimnyama kakhulu okungeke kulunge futhi nanoma yiningi.
Studio 7 linjani, lingezabasa bafakazi bonke nabalaleli nami ke ngiphawula kancane maybe le inkulumo engikhuluma ngafika kuye lo umdala wesikhava lo mnangagwa lo mnangagwa udliwe haphume sikhathele ngami mnangagwa lo sikhathele ngela sikhathele kakhulu kakhulu ngaye soyibulale yonke into lapha eZimbabwe lami bathatha igolide beli idlawale kubodubhayo ngathi nasilamba lapho ekhaya lami akaphume lo mdala lo 8 years too much haphume
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Idalia litshaya isigaba seFlorida kusukela izolo, ladiliza izindlu, ladabula izihlahla, imota zaphoselwa emoyeni okuthiye izigidi lezigidi zabantu zingelamandla kagetsi. Abahlenga abawelwe ingozi bebengakangeni endaweni ezithaywe kakhulu lizulu leli ukuze kwazakale ukuthi bakhona yini abalahlekelwe imphefumulo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamura Igwekwerere, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ubusuku bonke leli zulu lisina, alizange limukuna njalo khona manje namhlanje lilokhu lisina izulu. Okunye okubonakalayo sibili ngumoya, umoya ubutshaya sibili ubusuku bonke. Kwezinye indawo kuyakhanya ukuthi khona into azimanga kuhle sibili, ngoba inkinga eba khona yokuthi nxa izulu lingana libe linengi ngasikhathi sinye, indawo eziningi azenelisi ukuthi khona zibe le ndlela yokusebenza lawo amanzi lawo ngoba abe maningi kakhulu. Yikho ke kwezinye indawo sibili hayi abantu bayakhitshwa sibili, abantu bayasuswa ngoba kuyabe sokuye ukuthi amanzi asegcwele yonke le ndawo, aba maningi kakhulu ngesikhathi sinye. Okokuthi khona kuningi okuphazamisekayo ngoba indlela zokuthi amanzi lawo aphume ahambe abuyele njengasolwandle ahambe nje aziziningi endaweni eziningi.
Ngokubona kwakho indlela eyenzwa ngayo indlela ongathi indlela eZimbabwe singathola khona isifundo ukubana nxa kule ngozi enje abantu batshelwa njani njalo nini?
Kuningi okumele sikufunde ngokwenziwa okwenziwa yiAmerica kungasikhathi esikude. Umongameli welizwe uJoe Biden ubephuma ekhuluma ngokuthi kwenzakalani njalo kuyini akufakileyo ukuthi kulungisiswe lokuthi uhulumende uzakwenzani. Umongameli welizwe lo ophumayo nje asakhulume nxa into zisenzakala. Ugovernor uDeSantis uhle waphuma ingakafiki i-hurricane sisalungiselela ukuthi iyeza. Lokhu kutshengisela ukuthi khona okwenzakala ebantwini yinto okumele abantu abakhokheli babe phakathi kwayo ngoba yibo abamele bebesazi, yibo okumele sibabuze ukuthi kwenzakala. Njengokwazi kwami engakubonayo mina ngemva kokwenzakala kwezinto ezinje, bayalandelwa bonke ababe behlakelwe yilesi sihlakalo, banikezwe indlela zokuthi bangaba le ndlela zokuthi baye phambili, impilo ziye phambili. Le yinto engekho eZimbabwe, liqiniso lelo. EZimbabwe singaqala ngokukhuluma ngokuthi khona silazo yini indlela zokuthi nxa kule sehlakalo esinje singenzani. Hayi, zilutshwane azikho sibili ngoba njengokuthi sikhangele nje ukuthi khona njengoba kuyindaba yamanzi le, abantu bazabe bevalelwe besendaweni ezokuthi abangeke basuke, zikhona yini ama-helicopter azafika akhiphe abantu ayebasa lapho okulungileyo, akhona yini ama-boats, khona ama-boats asetshenziswayo lapha ahamba kumaswamp achaya ukuthi even amanzi emalutshwane ayafika athwala abantu abasuke. I-emergency rescue services zethu ekhaya eZimbabwe azikho, yile qiniso. So into okumele siyifunde lapha from iAmerica yinto naleyo ukuthi khona ilizwe kumele lihlale lile ndlela zokuthi nxa kulesehlakalo esinje sizakwenza lokho.
Alo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama nguChris Gande.